Hayi ekulungiseleni lapha thina njengebandla le-MDC le-MDC Alliance siphansi sokuZulu sobe sizama ukuthi sibakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto nokuthi sibathembisani njenge-alliance sokuzilibasikubandla le-MDC kodwa okukhona ukuthi ubaba uMnangagwa upresident uMnangagwa nxa yena esesithi ama-okhetho kasoze libe khona ngoJulayi isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho lube phakathi kukaJulayi lo-Agasti. So ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi ajintshe isisekelo sombuso abesefaka leli langa yena alifunayo.
Mnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle, ubona njani? Ubona ngani amalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozela?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselela kwamabandla ozombusazwe ikakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu. Akuthengisi ukuthi kulokhetho oluseduze oluzaba abhekane nalo ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenza endaweni leshuwa leyo nto isaqhubekela phambili kodwa kune-discord ekhona phakathi kwamabandla aphisa. So kuningi bona nje amabandla aphisayo kusafani bakwenze isikhathi siphelile akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini so sokugcina kudida abantu ukuthi kathi manje njengoba besesithembile ukuthi ma-i-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani sizowina na ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edivide nengamanga ndawoyo. So i-alliance kathi sikhanya ngathi kuningi okwenzekalayo okungahambi kuhle njengakuzani lakho kuyafana kulokuxabana okunyokufihlwayo ukufihlwa kwenzakale ebusuku emini kuthiwe siyazwalana ebusuku bayalwa. So ulungiselelo lokhetho lonangokwalo hhayi alutshengisi sile ukuthi kulokulama-essence abuyayo njalo aqhatheke kanganani ebantwini.
Makhumalo, uthini wena ngalokho okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Iqoqo lelo elikhulunywa ngubaba uMpofu ngoba singakhangela intatheli izindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemisebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu isigubu. So lanxa singena kuZulu asaze sifone intatheli indaba zisilandela njalo sokulobulembu lobo sobukhona. So abakugijimisayo izindaba ezithisayo ezingamaputi ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima funafuna bani. So yilo dubo likhona kanti sikhona yebo naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance abanye bayayifuna abanye abayifuni kodwa into eqakathekileyo ngeyokuthi ubaba uTsvangirai wangena iZimbabwe yonke ebuzwa uZulu ukuthi senzeni ngokhetho lolubuyayo. Abantu bathi kumele sibambane bathi kulezinto kumele sizikhangele. Kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ukusasa kaZulu. Osekuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende. So kumele uZulu avungane atshengise abantu bamabandla lawa ombangazwe ukuthi hayi bo ukuba khona kwenu lapho elikhona kayisiwo mandla enu ngamandla ethu. Njengoba kungamandla ethu thina esikufunayo yikuthi libambane. Uma lingabambananga kakulancedile ukuthi sivote ngoba kunanto ezaphuma ngoba baba Mpofu ungakhangela khathesi nxa kule moto ethengiswayo e-$100 mina nge-$99 wena ule dola singayekile ukuhlanganisa i-99 ledola leyana imoto leyana kasiyithengi. Lawe we-99 asoze nganelise ukuthenga, lawe wedola awusoze wanelise ukuthenga. So sokuqade kuqakathekile ukuthi sikhuthaze uZulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigethwe nguZulu njalo inkokeli lezo zilandela imfuno kaZulu.
Mnumzana Mpofu, isikhathi kasisavumi, phosela kwe lokugcina.
Hayi, mina-ke into ebengiyicela kumakhumalo labanye iy'nkokheli zethu ezikumabandla aphisa sicela bakithi libambane likhulume ngezwi elilodwa kungabi khona olwela amandla lilwele abantu lakhethwa ngabantu liyeke ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba laphana mangekho lapha kuthi kwakungcono ukufa ibandla kumele lilwele abantu abalikhethayo. Makhumalo, siyalicela kusukela ku president kutangira kusabo ncube bonke labo othokozana okukhuphela lo Abednego senza ndawo yeli likhulise ibandla abantu bathola bakufuna abantu bafuna inkululeko abayazi inkululeko abantu ezibaba.